Soko izika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seseWashington DC.
Alambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 13 Mpandula 2021, uMfaksedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela esikhathi sesiphila ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zene zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lokho
izizalwane zeZimbabwe esizihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyikhethiswa kwemigoqo osakele wenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ulelozi sisiya ku lockdown level 2.
I think we will be able to see the other things that are going to be able to the exams. Because we will be able to get the exams.
Kuze kugqitshwe mhlaka 13 Mpandula okungumbiko owamukelwe ngenjabulo ngabazali labafundi. AbeMTC Alliance bathi bazakhulumisa nalozulu bengekethuli ibizo elitsha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabeMTCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu ababili abakhulelwe yi-COVID-19 izolo abangamashumi amane lathobamo nemunye 49 bafinyana leli gciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu 2.8 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala i-COVID-19 vaccine. Lokhe lolu hlelo lwaqalayo eZimbabwe sebephose bafike izigidi ezimbili 1.9 million asebehlatshiwe ijekiseni lesibili. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela kumemetheka kwecoronavirus kulelozwe zisiya kulockdown level 2. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kusukela namhlanje abahlala kwele South Africa sebevunyelwa ukubuthana ezakhiweni bafika amakhulu amabili lengxenye 250 baze bafika amakhulu amahlanu 500 nxa bephandle. Amaholo kwenqabela ukuhamba kwabantu lawa asephungulwe njengoba sekuqala ku 11 o'clock ntambama kusiya ku 4 o'clock ekuseni. Ukuthengwa kotshwala sekuvuliwe kusukela ngomvulo kuze kube ngolwesihlanu kusukela ngo 10 o'clock ekuseni usiyatshaya u 6 ntambama. Abanathele emabhawa sebengabe unkunkulu uza kuze kutshaye u 10 o'clock ntambama. Kodwa ke umongameli Cyril Ramaphosa uthi ukhathazekile ngenani eliphansi lalabo abeza ukuzohlaba amajekiseni okuvikela i-corona.
If many people are not vaccinated and remain vulnerable to infection,
abangahlabanga bangabangela ukuqhamuka kwenhlobonhlobo ze-corona eyingozi.
It's far greater. This is why vaccines are currently the most potent weapon we have to fight this pandemic.
Ukuyekethiswa kwemigoqo le sekuthokoze kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Abaningi bese belahlekelwe imisebenzi ngenxa yemigoqo lesikhathi ebesethulelwe amankampani abo. Abasebenzayo labo bathi kuzabangcono kakhulu njengoba lezikhathi zokuthi babuyele ezindlini sezincitshisiwe. Abamabandla ezokholo labo bavezela umhlathi njengoba amanani abakhonzi lawo esengeziwe. Umkhokheli wenhlanganiso yabosomabhizimusi e-South African Chamber of Commerce, umnumzana Mtho Xulu, uthi manengi amabhizimusi azasizakala ngokuyekethiswa kwemigoqo le.
Tourism, hospitality, eventing, those are the ones that were hardest hit.
Ezokwethekela, indawo zokulala, ezokudlela, lamabhizimusi aqhuba amakiki. Yibo ababehlaselwe kakhulu yile imigoqo kanti yibo futhi abazasizakala kakhulu ngokuthuswa kwayo.
And people can plan longer and more clear and help make more commitments to the economy.
This is our Sizimapo Mnumzana Nkululeko Mathe, uthi bemukela ngezandla zombili ukuvulwa kwezinto eziningi kodwa uvalo lwabo kalukapheli.
lokho kuyajabulisa kakhulu kodwa singajabula singajabuli ngoNovember futhi uyayibuyisela futhi ku level 4 ngendlela esibona ngakhona ngendlela sesikhathi sesiphila ngisho ukuthi abantu bazosebenza nje umnyakanya inyanganyana zane zizombili futhi bephinde bebuyele futhi kuma lockdown ngoba masinanzelela makufika isikhathi sama holiday uDecember ayi ama lockdown ayabuyela phezulu abantu bephelele imisebenzi kufika iwinter kube njalo ukuthi sesiphila nzima ngesikhathi sesikuso manje
abaculi labo bathi sekungconywana ngoba babengenelisi ukuqhuba amagigi kodwa ngingcithi kwezempilakahle yenhlanganiso ye-South African Medical Association inkosikazi Angelique Kutsie uthi kusase ingozi ukuvumela imbuthano yabantu abaningi.
Our infection rate is still too high, it's 11%. We can only start to brief much.
Inani labahlaselwa yilo umkhuhlane lisasephezulu kakhulu.
Seeing that we are going to move into elections, that might be a problem going forward during the elections, but only time will tell us.
Kulabantu abaphosa bafika izigidi ezintathu, 2.8 million, asebehlaselwe coronavirus kwele South Africa. Asebefile bona, sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi ayisiyagalombili, 84,000. Sebesedlula izigidi ezilitshumi lane, 14.6 million. Asebehlashiwe loba nje abanye babo besamelele ukuhlatshwa okwesibili. Nale Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, inguThuso Khumalo.
Abazali labafundi bamukele ngenjabulo ukwengezelelwa kwamalanga okubhalisela ukubhala imihloliso ka-Form 4 olo Form 6. Abohlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki bathi ukuvulwa kokubhadalela imihloliso kuzamiswa mhlaka 30 Mpandula. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo unkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho iningi elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olu ulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimseki lwethule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 30 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Ngiyayiphendula kube linyathelo elihle lokuthi abangemihlango resista bakwanise ukurejista bakwanise bakwazi ukufunda la bakwazi ukubhala ama-exams because-ke kube nzima phela ebadaleni ukuthi imali bangamayokuthanga ngelazimali laba bathi bangarejiswanga ngu-BIM sithokoza nje khona ukuthi uhulumeni siphinde wanika abantu ithuba lokuthi barejista bafise ukurejista babhale babhale.
Unkosikazi Nomsa Hadebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo abanemali bazangezelela ama-subjects abo babhala kodwa kumele bakukhangelisiswe kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele kukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula nasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungisa.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka ezimsekhi sigijimise sithi sebevala iningi singelamandla sabolela izimali abeyinelisayo abenye behlule kulwezimali so asurprise sebesithi sebengezelela futhi amalanga. Yasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi khonxa sokuyikuthi kunje sokuphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxile ngasebalanga sejitho kwalonyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bato kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi ba-register ngesikhathi bavele bayaswela baza ukuphongwenza nje ukuthi kudluliswe nxa kwazabe sebetholile imali kathesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu abadinga uncedo iningi labo lilawa ama resources ukuthi lenze njalo liengage o teacher ukuthi balifundise ama extra lessons lana la ama lessons abangazange bawakhali. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso yilokho ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamachumi amane lambili amadola i-742. Kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648. Kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamachumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamachumi ayisithupha i-$59. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Abe-MGC Alliance bathi bazakhulumisa naluZulu bengeke ithuli ibizo elisha kulandela ukuhluthunwa kwalo ngabe-MGCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monjora. Besithi bazaxotsha bonke abadlela nalo mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MGC Alliance kusukela ekupheleni kukambandula emcimbini wokunanza ubunjwa kwe-MGC ngomnyaka 1999. UChamisa uthe kabazihluphi ngokudinga ibizo lebandla elitsha ngoba bona balandelwa ngabantu abaningi abazakwethula abakufunayo ngalelo bizo. Abe-MGC ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzola bathi kabafuni lakuzwa ukuthi uChamisa labanye bakhe basebenzisa ibizo leli. Umgcini sihlalo we-MGC umnumzana Morgan Komichi ubewayitshele abalandeli bebandla leli izolo ukubana wonke amalunga ayedaleli ephalamende amakhansila labanye ezabelweni abasekela uChamisa bazaxotshwa ngoba bephambana lezimiso ze-MGC. Umsekeli wesikhulumeli se-MGC Alliance umnumzana Felix Makalela Mafa utshele uGibbs Dube we-Studio 7 ukubana abantu yibo abazakwethula ibizo elitsha lebandla leli hatshi inkokheli.
Injongo abantu bakhangela ukuthi ama principles enu ame afunani ingathi injongo yebandla njalo baphinde bakhangele abathungameli bakhangele kakhulu upresident. Ibizo thina sithi siza hambe bantwini njalo vela sijahanga ngoba ibrand silayo okuthiwa Advocate Chamisa. Kambe ibizo leli selingele dlozi na ukuthi abantu bangazi babange ibizo ngani ngele dlozi ukuthi ungaphiwa ibizo leli suzanotha. Thina sithi mbe bafuni ibizo mbe abalifuni thina sinabantu abantu bazasitshela ukuthi bathini kodwa sesikwazi ukuthi abantu bathini singake sazimbula amakhwapha ngenxa yokuthi khonoku kuhlokoza basithi ibizo bafuna ukuthi sikhulume ukuthi sinjani khona bezakwenza amanye amacinga ukusivala phambili. Uma ugebha imbongolwane uyathula ungathi lapha iyatshintsha umlindi. Yikho-ke hayi konke lokho ibizo thina vela silandaba ngenxa yokuthi sisuka ku-MGCT kwathatha 2 weeks sisiya ku-MGCA abazange baphambaniseka abantu kodwa-ke thina sithi asifuni ukuphiwa i-agenda ngumonzora asifuni ukuphiwa i-agenda yizani. Thina njengebandla labantu siphila labantu.
Abantu bathi nxa ubabuza bathi ibizo bafuna ukuthi kuthiwe
hatshi baba abantu asikafiki isikhathi ukuthi sikhuphe incwala yethu silemfumba yethu esinayo kambe khathesi singaphongukhupha imfumba singakachaphi uNkulunkudela siyazi ngake sakhupha konke bandla yikho ndithi abantu bazasitshela njalo siye ebantwini isikhathi sikhona eselithi singaze sizuze ibizo mbe sokusale 2 weeks abalandaba ngoba sile brandi okuthiwa ngunesochamisa ipicture yakhe is magnetic ilomuthi kutho omkhulu ukuthi vele asesabi ngoba bona bazama ukuthambanisa abantu mta nenkonzo khathesi singathi sishasha bayashe baphambanise bagijime bagamule isihlahla singathi ngi-orange baza kwenza njalo bayekeleni balokhe bethungatha kwenzela ukuthi basale bebambe isila zejuba ijuba seliphaphile asibafuni ukubatshela indaba bayifuna ukusifakela i-agenda noma umsebenzi thina yithi esaziyo labantu
Mnumzana Felix Magalela Mafang, umsekelo wesikhulumelisi MDC Alliance, ubeqoxa lapho uGibbs Dube weStudio 7 ukubulawayo. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo Mnumzana Witness Dube, obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa Mnumzana Douglas Monzora ngodaba lunye.
Bayakwazi ukuthi i-MDC Alliance kuyini ngombutho wamabandla bayakwazi njalo ukuthi lo mbutho ukhokhelwa i-MDCT esikubonayo nje ukuthi kukhanya ngathi ngabantu abasaphezu kwamadlwane ngengqondo zabantu into abafuna ukuyenza bona bayayazi into abaphezu wayo kusiya phambili bayayazi basafuna nje ukudlala ngabantu ukuthi isizathu sakhona kuyini umuntu uyakudinga akuswele kodwa esikubonayo okungani yiso isizathu ukuthi abakafuni ukuthi bayenze into ele constitution eza kuba semthethweni eza kwenza ukuthi abakhokheli babo bakwanise ukuthi babothezwele kulokhu abakuvumelanayo njengebandla basafuna nje khonokho ukuthi bebe behlalisatha besekudangeni kusemhlambini kazalusile kungela olawulayo ukutsho ukuthi umbutho wabo ubumbe lokhu lalokhu ngoba kunjenjenje yena leyi umbuthano wabo awulayo i-constitution i-constitution ku-MDCT umbutho we-MDC Alliance wawule memorandum of understanding nje okuzinhlamvana okwakusisho ukuthi kuzasetshenziswana njani so bona into abafuna ukuyenza bayayazi kodwa basachithela abantu isikhathi isizathu sakhona uthinga usisiwele ukuthi kusazanywana
ye kodwa ke nxabe lokho besebenzisa ibizo kuyathiwani sizulu komi nje khuluma ngakhonokho izo
thina ukusebenzisa kwabo ibizo akulanto okungasiphazamisa ngayo ngoba nxase kuyiwa kukhetho abantu babe bekwazi ukuthi yithe sivele siyilabo
Mnumzana Witness Dube, ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT ekhokhelwa Mnumzana Douglas Monzora. Limuze xoxa lapho uGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le-coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Zimbabwe seliqinisa ukuqakathekiswa kokusetshenziswa kwendlela ezehlukeneyo zokuzivikela emkhuhlaneni yokwelatshwa kwayo kodwa kule nkuthazo yokulawulwa kuhle kwemisebenzi ye-holistic health care ukuze ingabi yingozi yobuzulu njalo kulandelwa izinqumo zenhlanganiso ye-World Health Organization. Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Linhlanganiso yabunjwa ngenhloso yokulawula imisebenzi yabe lapha ngendlela yemvelo Natural Therapies Council of Zimbabwe baqhuba izifundo zakuqala zokuphana amacebo kulolu hlangothi ekolijini elikhulu le-University of Zimbabwe. UDkt. Nyalai Powen oyingcitshi esebenzisa indlela ye-holistic medicine ekubhod yali kansili uthi izifundo ezinje ziqakathekile kakhulu njalo ukhangelela ukuba zithuthukiswe.
I look forward to degrees being offered. I look forward to more workshops.
Kangena ukuba sibone ama degree enikezwa kuleli lezinye izifundo ukuze kuthuthukise amaquba imisebenzi.
Uqhubeke uDokotela Phaweni ethi emazweni awezwekazi le-Afrika eleZimbabwe lokhu lisalela muva kulo msebenzi nxa sikhangela amazwe afana le-South Africa lele-Nigeria. Ngakho-ke ngokuqansa kwendleko yokwelatshwa kuleli kuqakathekile ukuba abantu bethole indlela abangakhetha kizo ngoba vele abantu abaningi sebedinga indlela ababona bezenelisa ukuzihlawulela.
It's estimated that 60 to 80% of people people in Africa rely on traditional remedies.
Ukuthangela ukuthi abantu abakusimo se-60 kusiya ku-80% kuzwekazi le-Africa basebenzisa indlela zemvelo ukwelapha. Lokhu kutsho abantu abaningi kakhulu.
Udokotela George Danda oyingcitshi kwindlela ethiwa naturopathy eqinisa indlela esekela umzimba ukuba uzelaphe uthi bakhangelela ukuba bathole imvumo yokuba bafike kubanga lokuthuthukisa izifundo ukuba zinikezela ama-degree.
Zimbabwe Council of Higher Education is yet to approve.
Ikhansili yebanga laphezulu lezifundo yiyo ekhangelelwe ukunikeza imvumo kungwalo zokuba izifundo ezithiyeneyo singaba yiza certificate amadiploma lamadegree kusiya kuPhD zisungulwe.
Omunye umama ongafunanga ukuqanja igama uthi indlela zikhona sibili liqiniso ezinikeza njengomzekeliso yena ngokwakhe kumizamo yokulwisana lezifo ngendlela zendulo.
Iqolo ngangingakwanisa ukukhothama, iqolo lami kathi sisengiqinile. Lezinyawo zazihlala zibuhlungu ndokungisebenzisa wona ama-herbs. Ngivuka ngiwanakha nje kuseni njengetiye, ngisihla eporijini, ayasebenzela sibili kakhulu.
Odokotela abakulo msebenzi bathi kuqakathekile ukuba abantu bengaphongukuthatha abangakwaziyo, okuyikho beqakathekisa ukucubungula lolwazi ukuze-ke indlela ezijiyeneyo ezigoqela i-naturopathy, homeopathy, aromatherapy and reflexology, reiki, healing touch lokunye kusebenze kuhle kunanza amalungelo abantu, ukuhlanzeka, imithi elungileyo ikumadosage avunyelwayo lokunjalo okuyikho-ke kuqakathekile ukuba ikhansili le ihlanganisele abasebenza-ke kanje bonke benikezwe izifundo ezingabathuthukisa kundlela abasebenza ngayo. Likhansili yabunjwa ngoNtulikazi Nyakenye, ilebhodi ekhokhelwa ngusikamfundo Charles Mabhonga ogcile kuzifundo zepharmacy, njalo isile committee ezakhankasela ukuba uzulu azi ngendlela ezehlukileyo lezi ezikhona lokuqakatheka kokuthi labo abasebenza imisebenzi enje labo bebhalise babe ngamalunga ayo. Ingcwethi ezikulu umsebenzi zithi indaba yokwelapha umuntu ngokupheleleyo ihlanganisela hathi ukuhlinzwa kumbe imithi echolekileyo yamaphilisi enathwaya kumbe eyokugcoba kuphela, kodwa igoqela umzimba wonke womuntu, ingqondo yakhe nomphefumulo wakhe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umzulu uveza ukukhathazeka ngohlelo lwenkampani yamandla kagesi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company lokucitshela abantu ugesi ngenhloso yokuwalondoloza ngemva kokwehla kwesilinganiso salawo aphehlwa esitishini sehwange langokucitshwa kweminye imitshina yedamu leKaripa ngoba kulokunye okusalungiswayo. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Imihloliso ebhalwa ekupheleni komnyaka eyogwalo lwesikhombisa ugrade 7 leka form 4 lo 6 iyaqhubeka njengokuhlelwa kwayo. Lokhu kuvezwe ngunobhala wogatsha lwezemfundo uNkosikazi Dumisang Thabela emhlanganweni lentatheli izindaba kuviki edlulileyo. Ukubhadala indleko zokubhala imihloliso bekuvalwe ngenyanga kaNtulikazi lapho iningi elehluleke ukubhadala likhala ngokuthi iqonge kakhulu. Uhlangothi olulawula ukubhalwa kwemihloliso olwezimsethi thule umbiko wokwazisa ukuthi ukubhadalela ukubhala imihloliso sekuvuliwe njalo kuzavalwa mhlaka 13 Mpandula. Umnumzana Prince Ncube isakhamuzi sakoBulawayo ongumzali uthi kulungile ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuthi banelise ukuthi babhale.
Ngiyayithengi kube linyathelo elihle lokuthi abangemisango research abakwanisa ukuexist abakwanisa ukubakwazi ukufundela bakwazi ukubhala ama-exams because-ke kube zimaphila ebadaleni ukuthi imali bongamali ukuthi angenazimali laba bathi bengarejiswanga ngu-BIM. Sithokoza nje khona ukuthi uhulumeni ziphinde wanika abantu ithuba lokuthi baregista bafisa ukurejista ababhala abaphala.
UNkosikazi Nomsa Hadebe olomntwana obhala imihloliso uthi isikhathi sokubhala laso kumele siqhutshelwe phambili.
Khona kube licebo elihle elifakiweyo, abanemali bazangezelela ama-subjects abo baphala, kodwa kumele bakukhangelisise kabanzi ngoba isikhathi sesisincane okokuthi abafuna ukungezelela ukubhala babhale. So kumele ukhangelisiswe njalo isikhathi sokuqala ukubhala ukuthi kube lula lasebantwaneni ade sebelahle ithawulo ukuthi bakwanise ukulungiselela.
Unkosikazi Shina Ndlovu olomntwana obhala lonyaka uthi abantwana abaningi bebengasabaleli limihloliso sebelahle ithemba.
Ngemva kokugijima okungaka izimo sesigijimisi sithi sebevala. Iningi singelamali sabolela izimali abeyinelisa benye bekulokulwekumali to our surprise sebesithi sebengezelela futhi amalapha. Yasisa ubuhlungu kakhulu ngabe bahle basinika isikhathi kule sikhathi. Khonxa sokuyikuthi kunje sokusiphica thina abazali lasebantwaneni kakhulu ngoba vele babe sebe-relaxe bengasabalanga sejitho kwalo nyaka sokwehlule sebezabona ngomnyaka ozayo.
Umsekeli kaMgcini Sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uthi kuyinto enhle kodwa abantwana abaningi basemuva ezifundweni zabo.
Kuyinto enhle ukuthi kuvulwe kulo ukuthi abantwana bamelele ukubhala kumnyaka ozayo. Bathi kumele sikunanzelele ukuthi bona abantwana abangenelisanga ukuthi baregiste ngesikhathi bavele bayaswela baza ikuphongwenza nje ukuthi kudlulise nxa kwazabe sebetholele imali kadesi. Uhulumende bekumele akunanzelele khona lokho ukubana labo bantu abadinga uncedo iningi labo lilanga ama-resources okuthi lenze njalo liyengeje o-teacher ukuthi balifundise ama-extra lessons lana la ama-lessons abangazange bawakhazi. So kunzima kakhulu kuhle kubi.
Indleko yokubhala imihloliso ilokhe ingaguqukanga. Laba abafunda ezikolo zikahulumende bebhala i-O-level babhadala amakhulu ayisikhombisa lamashumi amane lambili amadola i-742 kuthi laba abangekho ezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane eyodwa i-1080. Ababhala i-A-level bengaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola aphezu kwenkulungwane lengxenye i-1648 kuthi abangekho ngaphansi kwezikolo zikahulumende babhadala amadola azinkulungwane ezimbili lamakhulu amane i-2400. Abafundi abenza ugwalo lwesikhombisa bona babhadala amadola angamashumi amabili lasikhombisa i-$27. Laba abafunda kwezinye izikolo ezizimele zodwa babhadala phose amadola angamashumi ayisithupha i-$59. Ngimela iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, abenhlanganiso elawula umdlalo wenguqu yeZimbabwe Football Association sebeqalisile uhlelo lokudinga umqeqeshi omusha weqembu labesilisa elimela ilizwe kulomdlalo elama Warriors. Lokhu kulandela ukuxotshwa umsebenzi ngabezifa umqeqeshi obekhona okulinyathelo elamukelwe ngenjabulo ngabalandeli benguqu elizweni. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association ikhangelele ukuba iqhatshe umqeqeshi omutsha weqembu labesilisa elimela ilizwe lama-Warriors. Isikhulumeli senhlanganiso yeZifa uXolisani Gwesela uthi umqeqeshi uzothatha isikhundla sikamqeqeshi woxotshwa umsebenzi uDravko Lokarusic.
Inhlanganiso yeZimbabwe Football Association izisa uzulu ukuthi kube lomhlangano izolo lapho ezivumelene khona ukuthi lo ucoach wama-Warriors uDravko Lokarusic ake ame umsebenzi. Lokhu kuvunyelwane sakhulumisana kuhle naye laye wakuvuma. Sesikhangele i-contract yakhe ngakho kaseyiyo coach wama-Warriors. Sigcine njalo sadiliza i-technical team yama-Warriors kusitsho ukuthi sizalazisa ngamalanga alandelayo ukuthi ngobani abatsha asebekhona ku-technical team yama-Warriors.
Uloka uzibambe esidukwini kwimidlalo elitshumi lane lapho iqembu lakhe elinqobe khona kanye laba ngutshikile obhanqa kwimidlalo eyi-12 lanqotshwa kwimidlalo emihlanu. Ubesebenza ndawonye loLois Chitembwe kanye loThendera Indiraya bengabasekeli bakhe. UThembo Chuma engumqeqeshi wakonozinti uWellington Mpandare yi-manager. Kwathi emidlalweni emibili edlileyo uBenjani Morwari laye ubesebaphathisa engumqeqeshi wabagadli. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo uJoseph Njanji.
Singeke ehlukane izihlobo othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo efakelwe ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelizwe sisiya ku-lockdown level 2. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uFraxidis Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-half past 6 kusasa ekuseni. kodwa abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.